akumangalisi baba njalo akumangalisi sina singamangala laba bamangeleyo ukuthi kuyini okwenzekalayo asikho ukuthi abatsha laba balwa lenkohlakalo inkohlakalo kade yaba khona kuzanu umgunyathi kade waba khona kuzanu ubusela lobubulali kade baba khona kuzanu bona abatsha bekhona osokubenza bavusa umhlonga lamhlanje ukuthi kukhona phakathi kwezanu osokumele babulawe osokumele baxotshwe osokumele baboshwe ngokusebenza kwe-factionalism ngabona uyalikhumbula lelalithuba sokumele kubulawe kuxotshwe uJoyce Mjuru ngethuba sokumele kubulawe kuxotshwe yeni mnangako ngethuba sokumele kubulawe kuxotshwe umgabe abatsha bayathunywa nabanye ongqongqoshe ngabanye abasiba lukhulu bezanu PF ukuthi bavuse umsindo othile injongo kuyikuthi sokunabanye phakathi asebenukwe ubuthakathi osokumele baxotshwe yi-factionalism yikuba ngumbuso akukho kunye ukuthi sesingathi lamhlanje thina olutsha lezanu solusilwa le-corruption solusilwa lenkohlakala yikusebenza nje kwe-factionalism and lokhu ngokubona kwami nxa ngicwaninga ngicu bungula yimpi phakathi kukamnangagwa lo Chiwenga laba bafana be-Youth League bavusa umhlonga nje bathunyiwe baphiwa lenzuzo yokuthi bavusa umsindo bewuqondanise labathile abaganjwe ngamagama banenge abangamasela banenge abalenkohlakala abangaganjwanga kulo mhlangano wenje lamhlanje kuqanjwe labo abasebenukwe ubuthakathi osokuyibo kumele bakhutshwe baxotshwe baboshwe benziweni engingakusho yikuthi usapho lwezimbabwe lungethuki i-factionalism akusikho kulwa lenkohlakalo lokho
ngamanye amazwi othe abasakhulayo laba bathunywe ngoChiwenga
abasakhulayo bathunywe ngulo olwa noChiwenga ngoba laba abantu abaqanjiweyo nxa sesicubungula sihlola ngabantu abayibo abasebenza noChiwenga ekushoneni kwela uyakwazi ukuthi uChiwenga lo mnangagwa bebesebenza bonke laba abaqanjiweyo bebengabangani bakaChiwenga bengabangani bakamnangagwa kodwa ngokwehlukana kukamnangagwa bebangumbuso loChiwenga laba abaqanjiweyo kathe sibathe gushu baya ohlangothini likaChiwenga yikho ubona nje sebekhonjwa ngomsila wengwe sokumele baboshwe sokumele baxotshwe ngumbango ophakathi kubangwa umbuso phakathi kukaChiwenga lo mnangagwa
Ubaba uChiwenga yena lo mnangagwa bake baba lo mhlangano labamasonto ngomgqibelo bakhanya bengabantu abazwana naye uChiwenga wamchaza umnangagwa njengesilwane wathi ishumba wathi ngumuntu osebenza gadalala ukuthuthukisa impilo yabantu beZimbabwe kungaba bekuyikuvala abantu nje amehlo yini lokho
uJudas baba engakamthengisi umntaka nkulunkulu wamnika ikhisi wamkabula embangazweni ongabona abantu beqabulana besangana bekhuzana bebongana behayana ngenkonjo ukuthi siyalala ubuthongo ukuthi kuhle kunjalo zidabuke nephakathi zinkunzi zithobeleni esiza kubona lwenyaka kunzima umgabe engaphithwa embusweni amaviki ambalwa kwaba le 1 million march yabantu bebuthene bemthengisa i-support bemkhonza bembuka bethi umgabe igamba kodwa ngamalanga amalutshwana alandelayo bamkhomba ngomsila wengwe bamxosha bamphosela le ngakho ngamabalengwe lingethuki zithobelene kunzima